Njongo lithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini. Silobaba umqondobazi Magonya lo mama usakhile liline uMadube.
Makhona omama mningi baziyo abalemali abasebenza imisebenzi endlule yabo baba kodwa indlu bahlonipha kakhulu imizi yabo ilesizotha. Sokusuka ngokuthi futhi ekhaya uvela ekhaya elinjani ungavela ekhaya elinobuntu esintwini uzalwe umntwana uvela ekhaya esintwini ngitsho nje lapho othi uphumulayo khona Dube ngabadala behlizi lawe phansi amboni ukuthi ungathi usuthephi kumbela uqalisa ukuthi uhlukumeze ubaba ngamazwi. Mina lapho engisebenza khona sebenza labantu I work with public so into ezithiwe uMagonya ngiyazibona uyakwanisa ukuthi babuye bengu-two uthi nomsithi uyathi uzubaba ethi mana khonapho ngiqale ngibuze umama phaya vele ubone ukuthi is not free umama ngathi no isekinini umama ngathi yes iseyes but of which mina ngikwazi ukuthi kumele ngihlale phansi lo baba sisendikhuluma ungabona sesiphuma phansi sesihamba ngelizwe eliyi-one uyafitha umntu angakona khona waya muntu ubaba selimela phana ayi asikwazi thisi
khonapho Thembo
yeah
uyayibeka sibili udadewena uyazi ukuthi kubuhlungu kakhulu esihlangana lakho phandle la uzwe umngane wakho utshethi ah ndoda uyazi ukuthi mina endlini laphana kunzima laphana umama nxa sisiyangena engutsheni umama usevuka le jini sokulensuku sengaphiwa insuku kuthiwa hayi ucanise endlini lapha ngomgqibelo langesonto up to isonto emini anytime from ngesonto emini kuze kuyefika olwesihlanu hayi akula ngubo lapha akula cansi lapha ngiyabe ngisebenza ngiyabe ngibuya ngithini into umama onika ubaba ama-conditions okuthi engutsheni lapha ucansi utholakala enini njalo kuyabe kutheni ufica ukuthi umuntu ongumama wendile kulobaba egumeni kulobaba ekamelweni ufica umuntu ukuthi esiyangena engutsheni encibile egqokile hayi thina kasikwazi lokhu umfazi wendileyo elendoda esikwaziyo ukuthi endlini yabo bobabili lo baba hayi u-Adam lo-Eva hawu sihambela nje ze xa siyangena engutsheni zakhe ungena engutsheni zakhe engumunu edube kuze kuthi ngaphandle kokuthi mhlazana esesazi ukuthi insuku ezimbili ezizayo sokumtshela ukuthi uzakuya ezibukweni hayi ngaveleke ngibona umama esenxibile senzisazi ukuthi insuku ezimbili ezizayo hayi senzabala-ke lezi ezimbili bayi lezinye ezinhlanu ngiyevala lezinye ezimbili phezu kwezinhlanu senzisazi ukuthi insuku lezi ezilitshumi ezizayo hayi kamfakeke isawodo esitshebeni
ehe
yikho esikwaziyo lokhu manje ufica umama sezigoqile abanye sebelala bekulokuokuyidu kwabo lokho ongompampa lokhu usekufakela umama wafaka lesikhindi phezulu ufake isikhindi ngaphansi wakufaka phezulu ukuthi vele awunandlela duko ongamfinyelela ngayo khona ungavele ukungani uyamkhwebakhweba seza kutshela nge-domestic violence sebeza kutshela ukuthi kanti usenzani yikurepha usufuna ukurepha amfuni uzakwenzani duko
ye size uMadube khonapho Madube nako khonapho-ke uhlupho ehe
nzima nxa enjalo sibili iba nzima fica ukuthi ubaba nzangezelela khapho kumagonya ubaba nxa uthi ngele sokulalwa nge-skin tight ngamajini kuba nzima ufice sehlukumezekile angazathi uyaphuma phandle ngofonelwa khona athi ukhona ungaphi uye endlini uncitsheni phinde umhluphe futhi noma ephume phandle uyabe usucabanga ukuthi phandle kusho ukuthi uzathula engamniki khona endlini umsukulu uze ngenkulumo umsukulu lakhe endlini uphinde umhlukuluze ngemali so mina sibili i-domestic violence ngifica kakhulu ngigxile kobobaba hhayi odadewethu abanye lapho abanewethu ababambi kusizindlini angikwazi ukuthi kungalungiseka njani njalo ngizacela phela uku-encourage ukuthi obaba bonke umuntu uma engabanjwa kuhle endlini akangafeli ngaphakathi aphumele egcekeni akhulume family is always there abomthetho bakhona at least ahlale ne-peace of mind ayikhona ukuthi khongihlale engekho right ephonga ukuthi angikwazi lapho kuzaze kuphelele
hhayi-ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje besilobaba umqondobazi Magonya lo mama osakhile liline uMadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo
sigcina amasiko wena.